abantu laba khanya abantu vele abafuna ukuchitha abafuna ukuthi abantu bengazwani abantu abathanda ubona yonke into vele ingahambi kuhle ngoba babefisela ukuthi kube lengxabano ebantwini abasekela uMongameli uNelson Chamisa kusobala ukuthi nxa singacabangela abantu abasebenzela uhulumende sicabangela amabutho asebenza nsitha ukuthi yiwo angabe kwenza lokho yikucabangela phela umuntu umcabango awalelwa ukuthi uyelula ingqondo
uyatsho phambi kwabasekeli benu ukuthi libambene akula kucabana okukhona njalo abasoze babone ibandla selidabuka phakathi kuyiwa kukhetho
nxa abantu bengaba zinkuni sithi yinyandanye ngoba lokho okukhulunywa yilaba ababhala amanga ayisikho abantu babambene akula muntu ophume phakathi kwebandla ngoba phela izanu PF ifuna ukutshengisa uZulu ukuthi i-alliance le vela akula alliance ifuna ukuthi yona abantu bethi khona akula kuzwanana ku-alliance hayi lokho ayisikho abantu babambene abantu basekela uMongameli uNelson Chamisa abantu beqaphele abantu laba ababhala amanga bengathathi yonke into nje abayibona ku-social media njengeqinisa into ekhona ukuthi i-MDC ibambene sikhuthaza abantu ukuthi bayoregister ukuvota ngoba sibambene uthilo umfo kancubela phana ukuthi usebenza lo Mongameli uNelson Chamisa umsekeli kaMongameli ubabu Tenda Ibiti lo mama uLinet Karenyi Khore so hayi akulomnyumbiko ophikisa lokho.